Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 22 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje,
umongameli Mnangagwa obesemhlanganweni okuphakathi kwamazwe ezikazi le-Europe lawo manyano wamazwe abensundu we-African Union okulungisa ubudlelwano e-Brussels kwele-Belgium ngeviki edluleyo. Kodwa imizamo yakhe kulungisisa ukudlelwana lobo kayiguqulanga lutho, nangukuphela izithezo zomnotho ziyaqhubeka ziqiniswa. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kuveza sobala ukuba uhulumende we-ZANU-PF kumele azinike amakhwapha ahloniphe amalungelo oluntu. Enye yale zingcitshi umnumzana Msombuluko Ndlovu, yena othi abe-ZANU-PF kuzamele bashiyane lo mkhuba wenkohlakalo lokungahloniphi amalungelo abantu.
La ama-sanctions not njengezijeziso but njengesikhuthazo esokuthi uhulumende waseZimbabwe aveze kumbe agcwalise izethembiso zabantu.
Abomanyano we-European Union sebengezelele isikhathi sokusebenza kwezijeziso zenotho ezetheswa abebandla le-ZANU-PF labasebenzelana naleli bandla.
Umkhuhlane awusoze wekele ukumemetheka.
Abazali baveza ukukhathazeka ngenani labafundi asebetholakala belegciwane le-coronavirus elikhanya liqansa lokhu izikolo zavulwa. Elerussia selithumele amabutho alo ukuthi angene ngentshonalanga yakwale-Ukraine elithi iyingxenye yelizwe lelo ezimeleyo, njalo amabutho alo azovikela izigaba ezimbili ezikumango lo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sebengezelele isikhathi sokusebenza kwezijeziso zenotho ezetheswa abebandla le-ZANU-PF labasebenzelana naleli bandla. Lokhu kwenzakala kungakedluli iviki umongameli Emmerson Mnangagwa eyengena umhlangano lamazwe alumanyano kwele-Belgium phansi kwemizamo yokulungisisa ubudlelwano beZimbabwe lalawa mazwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umongameli Mnangagwa obesemhlanganweni okuphakathi kwamazwe ezikazi le-Europe lawo manyano wamazwe abensundu we-African Union okulungisisa ubudlelwano e-Brussels kwele-Belgium ngeviki edluleyo. Kodwa imizamo yakhe kulungisisa ubudlelwano lobo kayiguqulanga lutho, nangukuphela izithezo zomnotho ziyaqhubeka ziqiniswa. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kuveza sobala ukuba uhulumende we-ZANU-PF kumele azinike amakhwapha ahloniphe amalungelo oluntu. Enye yale zingcitshi umnumzana Msombuluko Ndlovu, yena othi abe-ZANU-PF kuzamele bashiyane lo mkhuba wenkohlakalo lokungahloniphi amalungelo abantu.
La ama-sanctions not njengezijeziso but njengesikhuthazo esokuthi uhulumende waseZimbabwe aveze kumbe agcwalise izethembiso zabantu especially endabeni zama-human rights, amalungelo kaZulu, ngoba basaqhubeka laba bantu baseHarare ukuba be-violator amalungelo abantu, njalo i-political space bakukhanya ilokhu incipha kancane kancane.
Umsekeli wesikhulumi sebandla le-Citizen Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kumele i-ZANU-PF idinge isisusela sokuqiniswa kwezijeziso lezi.
Asinani ngama-sanctions afakelwa abantu bezanu. IZANU kayidinge ibone isizathu ukuthi kungani i-EU sifake ama-sanctions kulabo abantu abafakileyo. Hatshi, thina asinani lakho, le sithi impi yomdeni singake sachitha isikhathi sikhuluma ngabo ngoba siyakwazi izana uPep isikhathi iyehluleka ukubusa ithi iphanjaniswa ngama-sanction.
Kodwa isiphathamandla sezana uPep uMnumzana Mabutho Moyo uthi amazwe la ezwa ubuhlungu ukuthathwa komhlabathi wona athi awusoze ubuyele kwabamhlophe.
Yes, hayi akusethusi lokho, akusimangalisi, into nje vele esesijwayele. Siyakwazi ukuthi ngemva kokubana sithethe umhlabathi pheceleze iland reform, akuzange kubajabulise abantu be-Europe ngoba yibo abayibo ababethethe amasimu ethu from isikhathi silela uzibuse bethethe mahala kungela mali ephiwe umuntu omnyama ukuthi bethathe umhlabathi womuntu omnyama. So siyakwazi as long singazange sibuyele emuva ehlelweni le-land reform and asoze sibuyele emuva, ama-sanctions azahlale khona. Ama-sanctions alani lama-human rights la ababhala ngawo hatshi. Ama-sanctions lawa ibuhlungu ababuzwayo ngoba sadecide njengabantu beZimbabwe ukuthi sesithatha umhlabathi.
Intatheli izindaba zikahulumende bezisithi umhlangano lo usutshengisa ukuphumelela kwemizamo kahulumende ukukhumisa nomlutha lamazwe angentshonalanga. Kodwa amazwe awe-European Union athi ukwethuselwa kwabasekela amabandla aphikisayo lokwethula imithetho yoncindezelo efana lowe-Private Voluntary Organization Bill lowe-Patriotic Act kutshengisa ukuncindezelwa lokwephula kwamalungelo abantu. Amazwe la athe azaqhubekela phambili evula amehlo ukuze abone ukuba amalungelo oluntu kwele Zimbabwe ahlonitshwa andiwana bakhiphe izithetho nxa lokhu kungalandelwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Labafundi abatholakala belegciwane le-coronavirus likhanya liqansa lokhu izikolo zavulwayo. Kodwa ugatsha lwezemfundo luthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abazali abaningi bethukile ngombiko wokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19 ezikolo zebanga le-primary le-secondary. Lokhu kwenzakala ngemva kokuvulwa kwezikolo mhlaka 7 Nhlolanja. UMnumzana Themba Kuyemoyo, isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi babecelile imali yokuthi incedise izikolo ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19.
Sisabukela mceke kuhulumende ukuthi uhulumende kafake imali yokunikeza ababali, yokunikeza izikolo ama-PPE. Aqeqetshise ababalisi kulama health teachers ezikolo zonke. Okwesibili, uhulumende asisondezele eduze lezikolo i-train i-testing and tracing facility ukwenzela ukuthi umuntu ongena esikolo lo muntu ophumayo avisele izinga lababalisi laphela likhona kungakafiki u-2018 ngo-April. Ababalisi uhulumende ngabanika $540 bazaba khona ezikolweni. Okunyeka thesa kumemethekisa umkhuhlane lo ukuthi uzathola ukuthi ezikolo kugcwele abantwana akulaba bali i-infrastructure inlutshwane, siba lohlupho lwe-social distancing abantwana. Kati
omunye wabazali unkosikazi Velisiwe Sibindi uthi abanye abantwana iminyaka yabo ayikavumi ukuthi bahlabe ijekiseni ye-COVID-19.
Kuyasethusa ngoba abanye abantwana bancane kakhulu abakafiki kuleyo age efunekayo ukuthi bahlabe i-vaccine. Siyananzelela njalo lo mumo okhona ezikolo ukuthi ukhuhlane awusoze wekele ukumemetheka.
Unkosikazi Tholakele Mafu onomntwana ofunda ibanga laphansi yena ukhuthaza ukuba abangakahlabi ijekiseni yokuzivikela benze njalo.
Kuyasethusa ngoba abanye abantwana bancane kakhulu abakafiki kuleyo age efunekayo ukuthi bahlabe i-vaccine. Siyananzelela njalo lo mumo okhona ezikolo ukuthi ukhuhlane awusoze wekele ukumemetheka.
Umbiko okhitshwe lugatsha lwezempilakahle uthi amanani abantu ababanjwe umkhuhlane lo ezikolo bangamashumi ayisithupha lane, i-64, phakathi kwabantu abangaphezu kwamakhulu amabili elizweni lonke jikelele. EmaShingo kulabafundi abangamashumi amathathu lasikhombisa, i-37, kuthi eManicaland balitshumi lanhlanu, i-15, kuthi eMathabeleland North balitshumi lambili, i-12. imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sezemfundo yehlule, kodwa ikhuluma lentatheli izindaba zephephandaba leHerald umnumzana Thawungana Ndoro uthe abazali bengethuki ngoba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukuthi alwisane lobhubhane lolu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlangothi ezijeneyo zempilo bathi indlela kuphela engasebenza ukulungisisa udaba lwababalisi ikuxoxisana, hathi ukubethusela ngokubaxotsha kumbe ukumangalelwana emthethwandaba. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende ebethe umhlaka 22 Nhlolanja njengosuku lwakugcina kubo bonke ababalisi abakade belokhe bengakabuyele emsebenzini ukuba baye lapho abasebenzela khona, njalo lokuthi labo abaza kwehluleka ukwenza njalo bazathathwa njengabantu asebechiye umsebenzi. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, RTUZ, umnumzana Themba Kuye Moyo, uthi indlela uhulumende asephatha ngayo udaba lwababalisi ingasoke yalulungisisa.
Izimemezelo ezifana lokumiswa kwabasebenzi kungalandelwanga indlela eqondileyo njalo kungela sizathu, ngoba ababalisi abayephulanga isisekelo sombuso. Kahle kahle balandela sona, ngoba isisekelo sombuso siyabavumela ukuba betrike, siyabavumela ukuba babhikitshe, siyabavumela ukuba bapetishine uhulumeni. Asazi ukuthi bona bakuthatha ngaphi lokhu abakukhulumayo.
Unkosikazi Sibusisiwe Dlamini, isakhamuzi sakobulawayo, uyakusekela lokho esithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwababalisi lomqhatshi, hathi ukutshengisana amandla njengalokho okwenzakalayo.
Imali abayitholayo incane kakhulu. Njengomzali mina kunje sembhadalile ifees. Ngithi sembhadalile ifees kanje imali yangkhona ngithola nzima. Ngithengile amayunifomu, ngizamile ukuthathana le imali encane ukuthi ngithenge amayunifomu lamabhuku lezicathulo. Umntwana ethi sesesikole ethulongela ababalisi kubuhlungu njani? Njengomzali kubuhlungu kakhulu. Ilizwe kalibanga kuhle. Sisebenza nzima hand to mouth, so uyayekela ukudla uthi uthi ngithengele umntwana yena acine engasafundanga. Kubuhlungu lokho. I-government siyacela ukuthi kayingenele izo zikhalazo zababalisi.
Okugcizelelwe ngomunye umzali waseHarare umnumzana Nqobile Chuma,
vele khona kufanele bahlale phansi babantu balungisisa lolu daba, ngoba indaba yokwethuselana ayisebenzi. Uzabethusela bathi bahambe emsebenzini wakhona kodwa bengayenzi umsebenzi wakhona. So kuyalo kufana bafika bazihlale bangafundisi ngendlela yabafanele bafundise ngayo. Kunzima, kufanele bayiphiwe le mali abayifunayo ukuthi labo bazibone bephila.
Umongameli Emerson Mnangagwa usole ukwenza kwababalisi lapho esethula umbiko wakhe emkhosini owenzelwe enkundleni yeRobert Gabriel Mugabe Square wokunanza usuku lwabatsha olweNational Youth Day.
Ma teacher, nokuti vakambotichiwa.
Babalisi. Ababalisi ngababalisi ngoba ukhona wabafundisayo. Ubona bafundisa kodwa sebesala ukufundisa abanye. Asiwelelani kulokho. Kodwa ngithe ngemva kokuhlala phansi lequla lami savumelana ukuthi
zokuthi asinabo kuinda kubasa abadagwi ayinda anobadagwa.
Kunje abe RTUZ bakweze emthethwandaba udaba lokubekelwa usuku lokubuyela kwababalisi emsebenzini befuna umthethwandaba we-High Court uvimbe inyathelo lomqhatshi i-Public Service Commission PSC lokufuna uxotsha ababalisi becatsha ngelokuthi kuthiwa umuntu uyabe ezijiyele umsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Mira, Russia selithumele amabutho alo ukuthi angene intshonalanga yakwele Ukraine elithi ingxenye yelizwe leli ezimeleyo, njalo amabutho alo azovikela izigaba ezimbili ezikumango lo. Ngokunjalo elimelika lele Bhilitane ahle ethesa ele Russia izijeziso zenotho kumankampani akwele Russia. Phansi kwezijeziso lezi akula nkampani yakwele Melika ezavunyelwa ukusebenzelana lamankampani akwele Russia. Ukungena kwele Ukraine lokhu kuchiye amabutho akwele Ukraine elokhu esadinga ukuthi athathe manyathelo bani. Ingcweti kwezomvikela zithi ele Russia lilakho ukubhidliza ele Ukraine ngezikhali zombhubhiso ezingasetshenziswa nxa lelo lizwe lingafuna ukuthi lisebenzise amabutho alo ukuxotsha amabutho akwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukungena kweRussia eUkraine ngandlela thize ingene yathatha iUkraine yonke kumbe ingene inganxanye yeUkraine bekuvele kulindelekile ngombango ophakathi kweRussia leNATO. INATO njengoba yasuka ikhonale lokhe ichapha amazwe ingenisa amazwe isanda isiya khonale emngceleni leRussia kwenza iRussia ingahlaliseki. Nga ibona iUkraine isifuna ukungena kuNATO yikho lokho sekubekanga iRussia ukuthi yenze zona lezi yazinto. Indlela eqondileyo vele yikuthi bakhulumisane ngokuba izangena iRussia labana bafaka ama sanctions kuhlutshwane kodwa kusoze kulungise lokho kuzabulalisa abantu ngoba yona iRussia leNATO ngeke bayempini ngeke balwisane ngoba bayakwazi ukuthi kakho ongasila impi yakho. Bazakhuluma abathreatenane benzane zonke lezi yazinto. Into edingakalayo abakayenzi bonke ngendlela efaneleyo.
Ngokubona kwakho uMongameli Joe Biden engaba ephatha kuhle na udaba lolu ngoba sizwa nsuku zonke ekhuluma ngokuthi amasocha akwele Russia asengena kwele Ukraine kodwa asimuzwa esebenzisa lokho okuthiwa idiplomacy ngesilungu. Umbona njani wena indlela aphatha ngayo lolu daba?
Into angayenzanga kakhulu uBiden yokusebenzisa idiplomacy. Usuke wandisa kakhulu kwethusela. Wazifaka ekhoneni lokuthi kakusavuma ukuthi kukhulunyiswane kukhuzwane ngasese. Angithi indaba yabo basuke bayibamba emhlanganweni besuka bebriefa bekhuluma lemisakazo usuku ngosuku. Into esuke yenzeka kuwo wonke amazwe wona lana aphathekileyo balo Russia ubalo Britain America bonke labana basuke bandisa ukukhuluma labantu babo kulokuthi balungise udaba. Uza kunanzelela ukuthi uBiden nxa ekhuluma lo hulumende wakhe bakhuluma labantu beMelika ukuthi ngibonakala ukuthi ngilamandla ngistrong angikho weak kankhona. Kugcina idiplomacy ingasasebenzi kugcine sekugidinyiswe ukubonakala unamandla elizweni lakho kodwa engalungisi lawo mandla. Kuyafana umbuse UK use Germany use Russia bonke bandisa kakhulu ukukhuluma labantu babo ukuthi ayidomestic audience kanti international relations le idinga idiplomacy ngakho kabantu phathanga kahle udaba bo onke ngokuphelela.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Live Talk namuhla uhlelo The Connection sikhangela ukwenziwa ngabasakhulayo bekhuthazana ukubhalisela ukuvota i-voter registration kanye nokuthi bavote ngobunengi. Lesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abesilisa abamhlophe abathathu basedolobheni eLebrunswick esigabeni seGeorgia khonapha eMelika bafunyenwe belecala lokubulala unsundu uHafmid Abery kanye nolwenzondo yobandlululo ngemihlobo. Abakade besahlulela lolu daba bafumene ukubana uGreg McMichael lendodana yakhe uTravis lomakhelwane wabo uWilliam Roddy Bryan bephula ilungelo likamoyi ngokumxotshanisa abakwenzayo bamdubula bambulala engelacala alidalileyo ngaphandle kokuba ngunsundu. Abathathu laba bayawalandula amacala abo besithi ngababazondi abensundu. Kufe abantu abangamashumi lathoba munemunye 59 ekudubukeni okwenzakale emgodini oyinjiwa ilitshe eliligugu eligolide ngenhla ngokuya ngentshonalanga yeBurkina Faso. Iziphathamandla zalelo lizwe zithi zisahlolisisa imbangela yalokhu kudubuka. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Sudan bafole betshengisela ezitaladeni zesigodlweni zalelo lizwe iKhartoum besithi bafuna ukubana ilizwe libuswe nguhulumende oyabe esaphethe intambo zombuso interim government ongasuye owebutho okuzakhokhelela ekukhutshweni kokhetho lokudinga umbuso wentando kazulu. Inhloko kahulumende yakwele Libya u-Abdul Hamdi Dibeiba uxwayisa ukubana ukubekwa kukahulumende omusha oyabe esaphethe intambo zombuso interim government kungakhokhelela ekuqhamukeni kwempi yomdeni kulelo lizwe kubangele njalo ingxabangxoza. UDibeiba lokhu eqina ngokuthi uzadedela umbuso kuhulumende oyabe ekhethwe ngabantu ngemva kokhetho.
Umunisipala weGwanda uthi usezabhadalisa eminye imithelo yakhe ngedola leMelika kuphela. Izakhamizi zaleli dolobho ziyalisola kakhulu lelinyathelo zisithi azisoze zenelise ukuhlawula ngale indlela ngoba zihola ama-RTGS. Intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lokho kumunetho kusaziswa esethulwe ngumunisipala weGwanda esithi kusukela ngayonale inyanga imoto ethwala izigulane ambulance kanye leyocitha umlilo sezizabhadalelwa ngedola leMelika. Ukubiza imoto zikamunisipala ezocitha umlilo sokuzabiza ikhulu lamadola eMelika i-$100 US njalo kube lendleko yamathumi amabili amadola i-$20 US ngeholo elilodwa lapho kucitshwa umlilo. Kuthi indleko ye-ambulance sokuzamela abantu bakhokha amadola amahlanu eMelika phakathi kwedolobho kuphinde kube lendleko elingana ilitha elilodwa lephetulo kumakhilomitha amahlanu azahanjwa. Unkosazana Lungile Masuku oyisakhamuzi seGwanda uthi umasipala akazange akhulumisana labo ngemithelo le emitsha.
Angazi ukuthi bavumelane lobani, kodwa sikhangele ukuthi nxa bevumelene labo kansila ukuthi ama-charges lawo aphekwe in US dollars, hayi asombono omuhle lo ngoba wani abantu vele kabaliholi lona lelo US dollar. So sokumele vele lobu zithengisela ibhanana lakho ubona ukuthi kuseyaphela inyanga uyabe usugcinile i-R150 or i-$10.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Ndaniso Mpande esine njalo isakhamuzi seGwanda.
Hayi cha, akuvumi isinqumo lesi esithathwa ngumanisipala weGwanda. Kasiyenzi, iGwanda igcwele kakhulu izisebenzi zikahulumende, kaziyibambi yona leyo mali.
Umnumzana Wellington Nara olilunga lenhlanganiso yabahlali beGwanda uthi leli nyathelo liveza obala uthi leli lizwe libhekane lobunzima.
Ukukhona kwakho isenzo lesijiniswa automatic ukuthi imali yakule lizwe ayisekho kumarket, ayisekho akusela muntu oyihalelayo. Ngibona la izingezi zikahulumeni i-council sesithi imali le ayisasebenzi ngensenzo yamanye amazwe. So umlandisi wokuhulumende uthi ngabe uyavuma ukuthi hayi imali yayo le ayisoyiyo mali, i-bond note be-adopte imali ngaphandle kwamanye amazwe.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba uthi njengomasipala bayayidinga imali yakwamanye amazwe ukuze baqhube kuhle inhlelo zabo.
Ama-challenges sesehle kukurana sikam the same government that says i-RTGS is the official currency for Zimbabwe ayikwanisi ukuthi asikwanisi ukuthi siprocure ifuel yabo sisebenzisa i-RTGS. Kulobunzima we know abantu ama-civil servants ahola i-RTGS but they are the same civil servants who go chicken in bayithenga i-chicken in nge-forex.
Okwe klinika masipala sokuzabiza amadola amathathu eMelika kukanti ukuthengiswa komhlabatho kwakhela izindlu lakho kuzaqhutshwa kusetshenziswa idola leMelika. Abamabandla ezombusazwe bakhangelelwe ukuthi babhadale amadola angamakhulu amathathu, $300 ngelanga, lapho befuna ukusebenzisa inkundla yePhelandaba Stadium ukuqhuba imihlangano yabo. Baphinde babhadale amakhulu amabili amadola eMelika, $200 edipozithi. Imithelo yamanzi lokuthwala kwezibi izaqhubekela phambili ibhadalwa ngedola leZimbabwe. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Amapholisa akwele South Africa adubule abulala izigebengu eziyisitshiyagalombili, kwabotshwa ezilitshumi izolo ezigoqela izizalwane zeZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Usikomishi wamapholisa esabelweni seGauteng umnumzana Elias Mawela utshele bezindaba ukuthi bese kulesikhathi amapholisa elandela iqula lamaselala elaziwayo ngokuntshontsha imali ethwalwa zimota ezihambisa imali emabhanga.
They decided today they are going to commit.
Bebehlela ukuyantshontsha bathe bebona amapholisa babaleka besiyacatha endlini abenzela kuyo ubugangi.
To their safe house.
Amapholisa athe ngokugqagqela lendlu eselokishini leRosettenville eJohannesburg kwaba lokudubulana phakathi kwawo lamasela la. Kuthe nxa kuphela sekufe amasela ayisiyagalombili kwabotshwa afika ichumi abanye babaleka. Amapholisa amane athwalelwe esibhedlela lapho elilodwa lawo ligcine lisiyafela khona. Umphathintambo wogatsha lwezamapholisa umnumzana Bhekicele utshela bezindaba ukuthi basele bengelankani nxa behlolisisa ukuthi zivelaphi izigebenga lezi ebezifika amachumi amabili lanhlanu 25.
Without fail except one who comes from Botswana.
Kuyothusa ukuthi phose bonke bavela eZimbabwe lesabeleni sakwaZulu Natal kanti njalo bebehlome ngezikhali zempi.
6 or 7, 8 years here. And they with double magazines, which means they are there for the business.
Uthi izikhali ezitholakale kulamasela zibalisa ama AK-47 alezikhwama zenhlamvu ngambili ngambili kanye lombhobho we-R4 osetshenziswa ngamasotsha empini. Kutholakale njalo imota eziyisithupha ebezitshontshiwe. Amapholisa athi kuzathatha insuku ezimbili ukuphuma lombiko ogcweleyo ngesehlakalo lesi, kugoqela nokuthi bangaka beZimbabwe ababotshiweyo labafileyo. Umgcinihlalo wenhlanganiso emela abeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngabuthi Mabhena uthi into eyenziwe ngabeZimbabwe abebeyingxenye yezigebenga lezi ilihlazo.
Esikucelayo kakhulu kuzalwane zaseZimbabwe eSouth Africa yikuthi asekeleni ubugebengu. Sisesikhathini esinzima eSouth Africa lapho kuthiwa kumele izalwane zaseZimbabwe lezinye izalwane zokuze ezingazalwe eSouth Africa zixotshwe eSouth Africa ngendaba yobugebengu. Sithi siphakathi kwesimo esinjalo abantu besehluleka ukuvuselela incwadi zabo zokusebenza bese kusiba lezalwane zaseZimbabwe esihamba siyabamba inkunzi. Kuyinto esifaka ihlazo kakhulu.
Lokhu kwenzeka ngesikhathi lapho izalwane zakwele South Africa ezizibiza ngokuthi Operation Dudula ziphakathi kokutshengisela endaweni eziningi zelizwe zisithi abantu bokuza ababuyele kubo ngoba badala amacala lokubathathela emsebenzini. Iningi ke lithi ukuba ingxenye yabeZimbabwe kuleli qula kuza kwandisa ukucwaswa kwabo ngokuzwe. Imizamo yokudinga ukuphawula eofisini yomeli weZimbabwe ibingakaphumeleli ngesikhathi sokuya emoyeni. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngiwuThuso Khumalo.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abumanyano we-European Union sebengezelele isikhathi sokusebenza kwezijeziso zenotho ezetheswa abebandla leZANU-PF. Abazali baveza ukukhathazeka ngenani labafundi asebetholakala belegciwane le-coronavirus elikhanya liqansa lokhu izikolo zavulwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni kumbe ngesikhathi esifanayo njalo ntambama. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.